sesene seminyaka emihlanu singene eGehenna. Sithi siphuma endizeni lamanzi abilayo kamgazi singene eGehenna likahulumende kaMnangagwa. Impilo yabantu-ke isuke ebunzimeni eyibo bona isikhathi sikamgabe kwaba wesi lokhu sokuphambili kakhulu. Sikhangela ukuthi umgabe ephuma isinkwa sasithengwa nge-90 cents, sibhabhule amabhiskit ngaleso sikhathi. Ilitha yepetroli yayi-90 cents layo, kodwa sikhangele kathesi-ke ilitha yepetroli kube-$75, $80 khona ngale. Isinkwa sasiku-$50, impilo isinzima ebantwini. Ngesikhathi sikamgabe amadola emelika ayitholakala, kathesi amadola emelika asatholakali. Umuntu nxa ehola imali yakhe ingalinganiswa nge-$60. Akusela muntu ohola imali-ke edlula i-$200 equivalent-ke eZimbabwe. Impilo isinzima ebantwini, abantu bayahlupheka. Yikho-ke iminyakena le emihlanu siyayenelisa, kodwa-ke kuludubo lodwa nje, akulabungcono nje. Sikhuleka kuNkulunkulu, sicela ngazo zonke izikhathi ukuthi funa ngomnyaka ozayo kube lo tshintsho, abantu benelise ukuthi baphile impilo engcono. Abantu sebehluphekilele izinto eZimbabwe.
Kodwa bona abeZANU-PF bayakulandula bathi izinto sezingcono kakhulu, bathi amalungelo ayahlonitshwa, imithetho iyalandelwa, konke nje kuhamba kuhle.
Akulabungcono obukhona embusweni kaMnangagwa lombusweni kaMgabe, kuyafanana konke nje. Abantu bahlupheka, kathesi-ke abantu sebehlukumezeka-ke ukudlula ngesikhathi sikaMgabe. Yibe kuhambe isikhathi sikaMgabe kwaba legogorawundi, baphela abantu. Ngesikhathi sikaMgabe oyitayizamara banyamalala, oPatrick Nyamanyama banyamalala kuze kube lamhlanje eKenicala wabulawa. Lakathesi ngesikhathi sikaMnangagwa lokho kufanana. Nampa abavaleli abantu benyathini abesitungiza sebekwanise inyanga ezimbili bevaleli bengahanjiswa enkantolo. Nampa ummeli wedale lephalamende uJob Sikhala bavaleli labo sebenise inyanga ezimbili bengaphiwa imali esibambise bengahambi-ke uyathonisiswa enkantolo. Yikuhlukuluza kwelungelo loluntu lokho.